Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibongi utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imoda ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnomzana Jacob Zuma weSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 kuphuma kaZuma lapha. Yafi ANC kwafana akuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti kodwa sibone uNcube ephuma ku Twitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ukuba naye kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo ungasela ukuthi wena ukubona njani lo
konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha bayebonisana ensitha abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala wonke umuntu uyadingakala akungabi khona osalayo akungabi khona ohamba yedwa bangungabi khona abahamba beba bili wonke umuntu uyadingakala kababambisana ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisana njalo ke khona lokho kwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukuba pithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lombono wodwa kuba lengozi enkulu kodwa ngaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokhana kubenze ukuthi bahambe bephumelele kulokho abafuna ukwenza
Umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amalunga edale lePhalamende awebandla leZanu PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZanu PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakubhwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imaswingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezivukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo abafisa ukuba nabayehuquluza inetho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenda nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenzela ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhetheni abantu ke sikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangaso ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanayo abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament hayi labe bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sefuni bathole leyo mali batho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathenga imota ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvuselela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimota zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu p f ngabantu sebehlala ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabanga kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli umuntu abantu bavotela iparty ethile. Yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela umember of parliament kumbe ukhansila bese segedi ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZanu PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha ukhansila kuza abantu abamazi walo mntu begqoka ibhasi eletriple C. Ngezindlela abantu beZimbabwe labe silahleka khona sivotela ama political parties athi umuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona akuvotela umuntu thina njengabahlali njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesiabuse babona abantu laba balandaba lo muntu bona sebefakalo bakuyini okufakiweyo because lalolu hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo badimanda izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziwe ukuthi ilizwe efanele lithuthuke abantu abananzela ukuthi umkhono mawalilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abananzela ukuthi i-industry yethu kufanele ivuselele abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ukubana zinethu zulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibona umuntu uhluthwa yini ngathi ivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uqoqa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezininge ezijiyeneyo and belezizathu thina abanga ukuthi ama-MP babo bafike epalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu sokuthi abantu lavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona ukuba lesenziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket yepolitical party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlayele iphansi lingelantuthu so ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf epharlament sicela ubahlonipha abantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili iseclear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uthi abombekela utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ifo ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 kuphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akokuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kukhofini ye-ANC satshaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we-ANC lwana ipolitics akayazi akayizwisisi ngumuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda i-publicity kakhulu ezithandayo khane ukuthi ezilandela ukuthi ma kulo msindo funa nje abantu bezwe umsindo bejabula then zithi zizinkokheli ngaleyo ndlela akusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulu njese-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona eNazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa ikampeni yakhe ngabamhlophe abahlanganise oRupert le-Open Hamer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa i-EA, abasponsa uRamaphosa. Abantu abasponsa i-DA. I-DA siyakwazi ukuthi iyiphathi ephume ku-National Party egokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Board. So-ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa i-DA. I-ANC ikontrolwa i-DA. URamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona. So bathi DA ran or ise DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho
ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo ngasikhangele lokhu okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yona iANC imajority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuyaba into embi ukuthi iANC igcine seyidinga ukuthenza icoalition. Ngikhumbula omunye enye iveteran mbonathi ngilotha umsimanga lo bengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kuma wabona ukuthi lapha ethi iANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izenze icoalition neDA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi iANC ayisekho. Uma iANC singafuna ukwenza icoalition neDA saka iyona DA saka kusuke kuphi iparty iphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokana ukuthi ngithi iANC isesimene sibi imajority ayizokuyithola. Izaluza ama seats amaningi kakhulu, izoluza ama votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi abavotayo amaningi azodliwa iDA, azodliwa iEFF ekhokhelwa ngomnumzana uJulius Malema. Then iDA izokwala ilokhe ikhona iwonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa iANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. From 2017 angiyeke iphindwe iANC lana yabo Mandela ayisoziwe iANC kaThabo Mbeki ayisoziwe iANC kaJacob Zuma ngoba siyakhumbula uJacob Zuma mayezongena embusweni nguye omuntu masibheka ama percentage wathola percentage enkulu ukudlula eyathola nguMandela ukudlula eyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalo kuna lokhana okuthiwa wakwenza kodwa ke ngoba into ezingacacile ngezangkhona so iANC embusweni kuzoba nzima kasi afayindlisane le DA.
Hello ke ngumnumzana Cassius Ajayze Simanampofu isizalwane seZimbabwe ehlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki koBulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Uma manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi ngiyalibingelela uma khona le makushini esiganda konkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguwesigamncube. Uwesigamncube ibattalion 1 labo sengezo Chabangu. That's why wabavalela phandle uChamisa ngoba zimpimpi badla kuzani PF laba bantu. Lokho tshona besola uChamisa bethu wenze lokho ngutando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi iinformation masiyenza emkulwini wangkhaya. Ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khona apho ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabangwa babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC obathunywa of which bathunywa izalo. Nanko usengezo Thabangwa uthengele indlu umnanga go right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayeza diliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusi Blawayo bengabe sishoneni through to izani ababoni nje khona ukuthi usengezwe Thabangu nguye umxabanisi obophanisa izinja ngomsila nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalo kazemakhaya ezingekho kuzani PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli o eZimbabwe abantu labana abandla ukhlupho balala bengadlanga but izani PF ikhetha ababo ayila ukuthi umuntu wonke eZimbabwe ngoezani PF yona ikhetha abayo wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu ezimnandi siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala ninjalo nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwa yozaphi into ezingaka ulwa nobani yabonga nginawo mane
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli khethanini uchabango kube nguye umkhokhele CCC uchamisakala sithunzo kwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchabango umuntu abakhule bonke sizitha kamazi mina ngimazi uchabango since from kudala from MDC Alliance wangena ku-CCC okwamanje ngoba kusakufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-CCC liyayangisa abantu be-CCC uchabango right 100% khangelanini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayilineup kachabango inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fiva chabango fiva awu yindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chabango ngiyabonga
siyabingelela sebongisudo 7 ngiya dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amazimbabwena angangena ngala passport kodwa khona masuthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu bezimbabwe abasenziwa umuntu emhlabeni yonke jikelele ngendaba yezano PF amazwe omhlaba iAfrica yonke abancedise amazimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samazimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngesithupha nje ngoba kula mzimbabwe ngambona esuke ezimbabwe siyeBotswana eBotswana kuchisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu bezimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba beshatshiswa lilanga lenkanga leBotswana beze bexotshwa khona bekwezikafuleni khona bese izimsebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impupho so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samazimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo meli khithwe embusweni amazwe onke encedisana neopposition ukuthi ke kubuse iopposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabona
Studio 7 njani umthembo khulumayo thanda ukukhuluma ukukhulumelela Papa Joseph Kuchuma ngendaba kaJob Scala othe Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be-CCC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula uLokuzela uChamisa hayi Papa Chuma i-CCC ingena kuphi because amakhoti ngawezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje amakhoti ezibabha captured izano ungabofaka i-CCC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Papa Chuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko eyi yazinyake ngizibuza ukuthi abantu bezano indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini ebafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwe abantu bevalilwe ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption yayenzakala lapha nako ke lamhlanje i-covid iphelile kodwa izano PF lokhu iqhubeka ibulala abantu izano PF lokhu iqhubeka ithumba abantu izano PF lokhu iqhubeka ibopha abantu i-covid yaphela kodwa zingakho izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kuba abantu babulaya i-covid kube kungcono kube not ukuthi bebulaya izano PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izano PF akula nto engaba sabisayo njengezano PF izano PF acedile abantu sikhuluma kanje ebhalakwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu labo ngeke beliboni izulu omnakagwa lapha that's why ubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu labo ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lela kumele kube ngayindawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadivisa azi inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakagwa lapha abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 ninjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngithi linjani ukuphila lonke njeamagumbi amanomhlaba thina into endizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman xa esithi uChamisa
kusa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kutsongirayo batho njalo i-Orishman bathi utsongirayo ulenkani vele nxa sebefuna ukwenza iinto zabo ezingalangqondo bedikiziya kudinga ukuthi abantu bengezwana benza njalo abahambe baphume emuntu kutshamisa bayezenzele ngoba bejoyina into lokuzenza utshaba ngoba bona sibone ukuthi bazaba nabalandeli yini ngoba yibo bonke abadala ezitinyakanyaka yonke lekhayisa ukuthi bazimpimpi bathanda imali kakhulu abalandalo ukuthi balungisele izwe khathesi utshamisa ulenkani wathi into ekuhamba amanga amanga la akhulumayo amanga silashaza tshoko kuhamba amanga wesimen ngasihambele nje avalelisa aphume asilandaba layo utshamisa sizomlandela and kayisime ngedwa loba sizoba sibaningi abahamba asilandaba labo thina sizosana sisapota yena utshamisa asoze sidelinga ngoba izandla asezelile ukuthi asincedi ngalutho asila president farao lentandane thina elizweni lethu
amavuko izalo eyi kunomuntu obuzile kuhlela angangizwa umuntu kustudio 7 ekhuluma kuthi abanye laba ngizwe bezokumanela besiya uzwile ukuthi kanti nxa kubotshwa abe-TCC kuphela ezimbabwe kanti kutsho ukuthi abezanu vele abawoni kutsho ukuthi ngamakholo asibili ngongcwele engcwele abantu bezanu vele abawoni bona abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa lo Joseph Chuma abathi ababotshwa kutsho ukuthi abalamacala bezathi kanti yena ujoseph chuma ukhomentani uwithdrowa kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrowe epharlament wena Joseph Chuma uluzani ufunani anti na izanu vele lifuna bawithdrowe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa I think labafazi bena bayalitshela ezindlini ukuthi ayiyabona laba mdala kwinto kwako lokhu yingcekeza kuthiyana but ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehlekile
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelela emsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelela ngCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letholotshwe esigabeni sasemaBlusi nje ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds iqembu elidlala umculo we-rumba si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018 kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020 salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphixiphixi sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi umqali wendawo so namhlanje silethulela idlala delete elishashashashasha ele-Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we-Unique Super Sounds bangaxhumana lami umakhulela endleleni ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu. We'll be right back.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.